Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayilivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesisi lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba umongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla lesisi lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla leZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa, silwa lalokhu, sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe ni spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesisi lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba umongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. Uchari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla lesisi umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Akuvumelani ngendlela ukhetho luhambe ngayo kusukela lapho qalisele khona kuze kube esibangeni ebhekiswa namhlanje. Lokhu njengoba uyakwazi mnewebo ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambanise kwamabizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhali, kwakule fazi faka ama-desk incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sebafike esigabeni sokuintroducer ama-results angamanga. So yikhona khe sikhona ngathi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Lizayethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini efike silayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona, kuliqiniso yini
lokho? akusiqiniso lethi lama agents adlula 12,000 artists abalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa izanu kulohlenhlanganiswa ngempemthetho yokuba yifazi ade hambi tshaya abantu ngarasa abantu yiyo ke leyi kwezinye indawo lapho esizotobona batshaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi bukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke ezobhala ama-V11 bezama ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni befaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamsokizeki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla lezanu PF lisebenzise amaqhinga elingakazeli wasebenzise. Esabelweni seMathebeleland North umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise beze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bebephathelwa noma impupho sibili impupho sizibonile zingena amawadi achiyeneyo phakathi kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma-areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama-areas awe-opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kade fakwa duze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupho kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwa amabhukwini ezano nqabe siyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana le ndawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe emsolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasulutho usutholakala suthiwa khona singu vice president webandla usitholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe singohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu si-introduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso uJaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso popular ngale ayisikho then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqinisile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwampana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwespeed ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la bese ngayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibele zehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama candidate but kungenani hayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leya nindawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolotsho south I think is just panjani sembijana ngamawadi ama asuke ambalwa asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholotsho south icholotsho south ibisebenza ilamanye amawadi kade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi kade bowasebenzile asuka aya echolotsho north okuncede echolotsho north kodwa kwaba le disadvantage echolotsho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana upf phakathina kwemathebeleni north
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla lesi sisigabeni seMathepeleland North umnomzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le studio 7 ecingweni esebhinga Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli wele Namibia umnomzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko equla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe eSadak umnomzana Nevers Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevike edluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekelo lukhetho abathi aluqhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhetho aluqutshwa ngakuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe aluzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
mase sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kanti sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokho sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe ni spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilaba ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asisakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani ne-CCC i-CCC njengelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona la maqembu amanye akhona so kumele kube yimbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokhu not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezibalisa iEuropean Union, African Union leCatar Center seziqhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikelileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla leCCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani lonke basakaza bahle, igama uWilard Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama candidates awu CCC avunyelwe ngumthethwa indaba ophezulu ukuthi bangene kuemncintiswaneni kamhla ka 23. Ukukhombisa emhlophe belo ukuthi ihulumende ayisiyo econtrola ama courts. Njengalokho okuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be CCC ukuthi hey, court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikapchanga court, ayikapchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile kuphela. Uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi ijudgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi ijudgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebesithi captured. Kibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhamba imbuzi umphimbo sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yilo hlupho lwamajaha la. Those same guys sibabonile besiyamangala laba emacourt bemisa laba babathi khona ngama fake candidates awe CCC, ama double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Kanti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhala isithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. Kho nxa bele democracy labo bekhala kangaka, why bengayekeli labo ama double candidates labo baye evotini? Ngoba bathi balabantu
balale besiduze seven ngofeliqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izika zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu ichance ngoba mina ngangavela ngonile ekuqaleni, lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole, kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, lezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo lombono engifuna ukuletha ebantwini, ebantwini especially abantu abavotelizana la kuye umongameli uMnangagwa. Uma engafika irekhodini leyo i-right ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblemu ekhona okokuqala ukuthi bayangathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu bakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandela. Mina ngeke ngithi umuntu angenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane. Asibazi omama, sibazi obaba, ngenxa kaMnangagwa phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresidenti wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakisa izandla kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi into engayizange i-wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo uMnangagwa kulalo thazana uyenza totally vele Zimbabwe. Khohlwa nini mingaki iminyaka iZANU-PF ibusa iletheni? 1, yehlile kurinova vethi imigwaqo yachiya kusimithi kuyirinoveta. 2, behle kurinoveta amabhilidi awachiywa
uSmith ukuthi atende nje kuphela ayekhuluma nge development
njani njani ku studio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi mina ngagqivutelwa ngubani bese kodulo lokhelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mina ngagwayi ku December engafika ngcono siyemkeeper sibini ngoba ngoba amanyala lawo wenzayo hayi yambona ukuthi kungasiphilisa kuhle singamaZimbabwean hayi lokhu vela kusayenzi sesiyehlulekile ngevota sambe siyemkeeper thina ngezandla angeze sesehlule umfana omncane kakhulu sambeni nasambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngali obusini but ayibe labantu abasuke drop abe obusini but not ukuthi kube abezanpf kuphela bafika ngale kwerobhu abantu basemakhaya bebanika utshwala benato bedakwa belala khona ngali abantu khona ngali emakhaya ake likuqade isikhona lokho abantu bathanda ukunata utshwala kakhulu bathanda izinto baphiwe into ezidakayo belale ithintwa amabhoks kubuya amaphepha abantu bezanpf befike befaka bukhiphela bana
ngibulise kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokhu okwenzakele lokhu ukuthi kuyale lokhu ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani uma belokhu besavotela ibandla lezanu pf ngalesi sikhathi njalo i-ccc mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi opresira chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokho betiza laphana nje sibabhekile phela kwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhana ababikwenza kudala lisibone iszbc yenu yamanga lina libuka inews lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu kwamanje sibona khona okheli kubona bebetitiza besesaba ukuthi bakhulume impumelelo eyiyona sibhekile nje lingavumi bantu besisi njalo lingangeni kunhlangane kumanyana wabo ePollard lo wamasela ngoba mawuthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kube bethengelwe imoto ola momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili. Well done, well done, well done, Commander in Chief Chamisa. Siyabonga impela kakhulu kakhulu. Noma ke besitshontshile amakhetho ama-election ka-2023. Come 2028, siyehla ngobuningi impela siyavota, siyamkhipha. Come 2028, siyabonga impela kakhulu kakhulu Chamisa. Siyabonga. CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members eParliament laphayana. So imajority yezanu ayiphukile, no more 2/3 majority. Into yonke siyohamba ngokuboniswana, akusekho lokhana ukuthi sebezenzele umathanda nje. Siyabonga impela kakhulu kakhulu kakhulu
njani studio 7 abalaleli. Hayi amazwe la ayithula, bheka ama results esho emashonaleni nama results emathepheleleni awafani la amazwe la soze vele kubambana, akufani kuyenza vele akufani. Ilizwe la kumele liqunywe simple, la abantu bezenzela akuhlangani. Bheke njenge South Africa into eyenzakale eLimpopo nokuvota okwenzakale eNatali nokwenzakale eFree State, bonke bavote into eyi-1 ubenza into eyi-1. Thina amashona vota ode bhekele evotelwa kumunye la amathepheleni la abantu bavota bodwa bebhekele, angeke uze uhlangane. Kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele alihlangananga, amashona wodwa, amandebele awodwa. So vele into engiyibonayo lapha vele ulele wonto ukuthi uqunye kungcono. Baba bami lokuze baba bamkhulela lomfana lowo ngendaba yakhona ukuthi uvela kuhlangana, amhlangani le nto le, ilizwe la kumele liqunywe kuthi uze ulunge.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. ngokwesine ukuthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, khona kunjalo, kulama polls lilaphumayo lapha lalaphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, incumbenti ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of the Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendu. I think amapholo aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soye isikhathi wahambe yovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholo engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi akusekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.